Zika disenda baku VOA Ndebele. Ivuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngomvulo mhlaka 1 2019 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeDajamuka sesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namuhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Indodana kamoyi uJoshua Mqhabuko Nyongolonkomo ithi ilizwe lalingeke libhekane lenhlupho eziningi njengalokho okwenzakala kunamanje ngabe abantu balandela imisebenzi kankomo.
Ube ngubaba baba sibili oqotho wesizwe. Wonke umuntu uthi ngabe ubaba unkomo ukhona, ngabe akukho konke lokhu. Yithi isizwe ngesitshele ubaba.
UZulu ubambe owangaphansi ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors.
Ngibona ngathi kulezinto eziningi ebezingekho kahle, ebezingahlelekanga kahle. Siyabona abadlali bethu bebekhalela imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yeDajamuka sesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa achiye umsebenzi. Umnumzana Promise Mkhwananzi, umkhokheli weDajamuka sesijikile campaign, uthi bakhangelele ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela namhla kuze kuyefika ngolwesihlanu. Uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho ke sokumele achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu, uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday, the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona azani ke amapolisa lamasosha phoka kasoza angenela abantu abagande ngakhonoko?
Amasosha nxayo benganika i-directive yokuthi agande abantu ozaganda abantu, kodwa noba bengabaganda abantu bazabe baganda, kodwa imali ayisozibuhambe emasosheni. So babenza into engayisisi, kunzima kukhulumeki. Akula mali, sosekuthi abantu badla inhlabathi. Kumbini izwe lonke lichabalale, iZimbabwe ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lokhu.
Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazahlolisisa okuyabe kusenzakala namuhla.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapolisa akhona, amapolisa njalo bazabe bekhangela bona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulo kuthula.
Ibandla leZANU-PF lithi kubi okwenziwa inhlanganiso yeDajamuka sesijikile campaign. Omunye wabasola lokhu ngumnumzana Believe Gawule, wake wamela ijolojo edalele Senate.
Ngabe siyancedisana ukuthi yona lowo mumo ozanywa ngurhulumente ufeva bona, ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTGS. Umumo lo uyazilungisa wona, ulungise urhulumente ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono. Izinto zikhwelile, kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonoko, nakhona kwasekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe, kungabi labanye ababangcono kulabanye, sonke silingane ngemali nale esilayo. Kungakhathaleki into zike zakhwela izolo, kodwa ukukhwela khonoko Gibbs sikukhangele, kwenze ngabomu. Abantu singakhwela suku zonke, lento ethengwa kulapha, lento engadingwa kwenye indawo ekhwezwa suku zonke uvuka kukhweza. Yiwo kutenga sithi yiyo kuthiwa yi-sabotage sibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo.
Inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizo ngxenye yalokhu okwenziwa yiDajamuka sesijikile campaign. Indodana kaMoyi uJoshua Mkabuko Nyongolonkomo ithi ukwenzakala eZimbabwe kayisikho okwalelwa nguyise labanye abalwa impi yenkululeko. Umnumzana Sibangilizwe Nkomo wethule amazwi la ngesikhathi uZulu ekhumbula okwenziwa ngonkomo owayesaziwa ngokuthi ngumdala wethu uChibo Chitetsa lamanye amagama ayincoma imisebenzi yakhe emihle. Unkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi 1999 esengumsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe. Indodana yakhe ithi ilizwe leZimbabwe lalingeke libhekane lokugudeka komnotho okwethusayo ngabe inkokheli yelizwe yalandela okwakufiswa ngunkomo elwela ilizwe njalo ilizwe selithole uzibuse. Ake sizwe uSibangilizwe Nkomo ekhuluma ngodaba lolu.
Ube ngubaba baba sibili oqotho wesizwe kwemuli yeZimbabwe. Akulalanga elendlulayo kungala muntu othi ngabe ubaba uNkomo ukhona. Kusukela eHarare kusiye eButare kusiye eplumtree kusiye eBelbridge kusiye eFollows. Wonke umuntu uthi dayimdara Nkomo eRipo ngabe ubaba uNkomo ukhona ngabe akukho konke lokhu. Yisi sizwe ngesisitshele ubaba. Ngingafananisa nganika umfanekiso ufananise othi so Dube. Ekhaya nga kulo baba oqinileyo kuwa lo mthetho imuli yabibumbekile imuli ilo mthetho olandelwayo. Ubaba engabhubha kuba lento zonke emulini ezenzakalayo ezingaqezi ngaziqondanga. Kuba la masela aphumela egcekeni, amahuli abakhona ekhaya, abalamanga njalo njalo. Ukuthi kuhle ekhaya ukuthi ubaba unjani kasekho sibi lapha ekhaya. Yilo umzekelo sengawupha lapha okwenzakale lapha ekhaya sesikubhubha kwamdala. So kuthetheke into eziningi kakhulu, akuqedakali ukuthi sidlela ngaphi siya ngayo.
Kumele ukuthi nxa kungalungiswa khonokho kwenziweni abantu bekhumbula umdala khonapho.
Into esingayenza njengemuli yeZimbabwe ikuzama ukubuyisana, ukuzama ukubuya ukulandela imfundiso kamdala. Umdala wayele fundiso eqakatheke kakhulu eyayibambanisa abantu. Uzananzelela ukuthi umdala wathi eqalisa umsebenzi wakhe abantu bacela bebona ngani umdala wayi-politician. Umdala waye more than just politician. Umsebenzi kamdala wawungokuhlanganisa isizwe seZimbabwe, ukubambanisa abantwana beZimbabwe. Ke leyo ngcino engumdala kayisekho singenzani? Ngumbuzo omuhle kakhulu, umbuzo omkhulu kakhulu uDube. Ngabe kukhona indlela yokuthi khona silandele imithetho, singathi imithetho kababa, silandele isibane ukukhanya kukamdala? Ngibona singaphume ebunyameni lobo. Into nje ukuthi siyabaleka, sibaleke, siyakhuluma ye ukuthi umdala ngabe siyafisa ukuthi khona, kodwa singasalandeli ini imfundiso yakhe, kube isimanga khona ukuthi hawu kodwa abantu siyakwazi ukuthi ngabe umdala ukhona. Ngezinye indlela umdala ulokhu ekhona ngoba imfundiso yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga, imisebenzi yakhe yayimkhulu kakhulu kayicithanga ikhona. Ngabe siyabeka eceleni obuminamina lobu buminamina besikhangele ukuthi kathi umdala wayesibambanisa njani, wayekwenza njani. Silalele ilizwi lakhe alikhuluma lakhathesi kithi ngoba njengobana elele kathesi umdala lapho alele khona engamadabu, umoya wakhe ukhona phakathi kwethu ongasigayida usitshengise ukuthi indlela nansi. Unkomo yisibane sesizwe lesi, akula ngenye indlela. Unkomo yisibane sesizwe lesi, isibane engasifihlwa ikhabodini, isibane sifakwa phezulu entabeni. Ngabe siyamphakamisa unkomo ngokuthi sikhuluma imbali eyiyo, sikhuluma iqiniso ngonkomo, imlandele noma elele egodini lakhe kathesi.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kaMoyi uJoshua Nkomo sixoxelaye ekobulawayo. Umnumzana Simon Khaya Moyo webandla leZANU-PF uthi kuqakathekile ukuthi ilizwe leZimbabwe linanze usuku lokubhubha kukaNkomo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba mpophoma edala lepalamende ekubandla leZANU-PF.
Usuku lolu luqakatheke kakhulu. Luqakatheke ngenxa yokuthi sikhangela ilanga elomuntu omdala, umdala wethu, ubaba weZimbabwe, ubaba uNkomo. Ubaba owatshengisela uthando oluphezulu kothando. Sikhuluma ngomuntu owatshengisela ukuthina iZimbabwe inye. IZimbabwe kayila mshona, ayinamndebele, ayinamvenda, ayinamkhalanga. IZimbabwe ngomuntu wonke. Ubaba owatshengisela ukuthina ekushoneni ngathi babembiza bemuthi nguChibo Chitetsa kwese kwese, utshengisele ngomuntu obe ekhona indawo yonke, wenza kusemashoneni, kusemandebeleni, kungaphi, esikhalangeni, wayekhona ehlonishwa njalo. Umuntu futhi owayevele engumuntu wothando nokuthula nokumanyana njalo lengqubela phambili eZimbabwe. Lokhu ngikuthi ngoba khangela izini sikhangela ngesikhathi segugrawundi abantu bebulawa ngapha kwelakithi emandebeleni. Wagcine yena ezehlisa wavuma ukuthi hhayi ngibani mina ngokuthula ngizehlisa sibambane labantu laba abasebesiqeda laba. Yiko kwafanya kona into akhona mhlakathi 2 December 1987 ekwenza ukuthi bona singabhidliki singapheli ngapha kwelamandebele kodwa ilizwe leZimbabwe liqhubekele siya phambili. So inkokheli engeke yafa yakhohlwa nxasikhangela iZimbabwe njengelizwe lethu.
Ye, kodwa ke nxa sikhangela iminyaka yonke kungani uhulumende kalungiseli lutho ukuthi kunanzwe
abanye abantu abayesemahofisini abayekethisa izinto. Namhla nje bengikhuluma bengilo mntwana okababa uMsika wangitshela into ebuhlungu ukuthi khangela ubabami akula ngitshonje isitrada ngitsho one eZimbabwe esibiza ngebizo lakhe. Yethiwa uMsika laye ngomunye umuntu obele ngabe uyakhangelwa ekhunjulwa. So kuyatshengisela lona kulaba abantu abasemahofisini abahlalela phezu kwemithetho.
Nanku-ke okwethulwe ngamaphephandaba atshiyeneyo kweleZimbabwe. Iphephandaba leZimbabwe Independent libika ukuthi inhlanganiso eziboleka imali zethuka kakhulu zizwa ukuthi ilizwe leZimbabwe selimise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukudinga imali yezifundo zabantwana abaswelayo. Ukhulume lokho ethola isicoco se-PhD asiphiwe likoleji lemfundo yaphezulu ele-University of Zambia. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. So kwisikhathi senu ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma wathi sizwe ukuthi abanye abasithumezele ama-audio batheni namhlanje.
Salubonani balaleli, lo nguSihlangusihle. Mina ngithanda ukubonga iqhaza elidlalwe izinduna zemathebeleni le-Midlands ezinikeze uPresident Mnangagwa i-document le abamphe yona, such a comprehensive document ekhuluma ngezinkinga zabantu bemathebeleland le Midlands. Kusobala kuye wonke umuntu osemathebeleland ukuthi uzibuse asikamtholi. 1980 iqiniso nxa lingabe likhulunywa uzibuso watholwa ngamashona. Abantu bemathebeleland le Midlands bancindezelwa kusukusela ngo-1980 kuze kube manje. Babulawa futhi kuground kusukisela ngo-1983 kuze kuye ku-1988. Baqhubeka bencindezelwe. Ngakho nxa kuyukuthi izinduna zakithi lazo ziyakubona lokhu ngendlela ezibhale ngayo le document, siyabonga. Ungathi abantu bemathebeleni le Midlands bangakhuluma ngazwi linye ngendlela izinduna ezenze ngayo, zesekwe futhi izinduna zakithi zingethuselwa, ngoba siyazi ukuthi njengoba sezikhulumile lokho ezikukhulumileyo kuleli yaphepha ezinike uPresident Mnangagwa mhlaka 28, siyazi ukuthi ziza kwethuselwa kakhulu ngalokhu ezikwenzileyo. Sicela abantu bazichase izinduna, bamelazo ngaso sonke isikhathi kuze kufike lapho lathi esithola khona ukukhululeka njengabantu bemathebeleland ne-Midlands. Ngiyabonga.
Sawubona Msakazi, igama ngu-Lakson Chabuza. Elami igama engingathanda ukuliphosa lapha ngelithi lona Msakazi, angeke umuntu athi yena udla umsobho wenyama yenkukhu kodwa inkukhu inyama ngokwayo kayidli. Ongawukuthi kungani kuthiwa imali zakwamanye amazwe zizasebenza ukubhadala ama-airports, ukubhadala kuma-duties kodwa zingahle zivele zisebenze elizweni? Kungoba le mali yakwelakide isoze yasebenza, soze yafa yasebenza, yavumakala kwamanye amazwe. So kabayekele sidle le nkukhu, bengasinika umsobho kuphela kwelakithi lapha eZimbabwe. Abayekele sidle konke nenkukhu.
Mina ngubekezela madumavuzo yasekwanda kule ndaba yama-transformer ezesa ukuthi zesa yathenga ama-transformer whether yi-5 million or 5 billion that have not been delivered. Ibuhlungu, mina ngile 1.5 years ngadujukela i-transformer, angila magetsi endlini, sengaze ngathenga isola, sesakhala lokwezesa, sakhipha imali yokuthi beyilungise i-transformer. Kwathiwa ayilungiseki, singezelele imali itshintshi bengama-US dollars ukuthi besidingele i-transformer entsha. Up to now, 1.5 years later, lokhu kunjalo, kasilalutho, kasinamagetsi. Angazi ukuthi shuwa kuzafika ngaphi izinto zisenziwa ngendlela enje, i-corruption isiba ningi kangaka elizweni.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7, nxa ufisa ukuthi la usithumezele umlayezelo wakho, sithumezele WhatsApp kunombolo 801-202-465-0318. Le yi-Studio 7 elizwa iphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Ye, okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabodokotela ithi kulabantu abahlanu abadutshulwe ngesikhathi betshengisela emigwaqweni ngesonto, abathi bafuna umbuso obalulekileyo kule Sudan. Abantu abokholo lwesiKristu kanye lezethekeli bathe gwaqa izolo eSt Peter Square lapho uPapa Francis wasethula umbiko wakhe oqakathekileyo loba nje ilanga belitshisa okumangalisayo. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kusukela namhla sizabe sixoxa ekuseni ngokwenziwa ngabalimi abashiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa lo nkosikazi Olive Mguni olepulazi eNyamandlovu.
Ngilima amatamatisi kakhulukazi. Kade ngilima amatamatisi sebele ukuthi last month but one kade ngile hekthe amatamatisi. Ngifike ngisiba lenkomo, inkomo ezingamabrema. Amabrema amhlophe, ibrema elibomvu.
Singathi-ke ngaze sikhangela amatamatisi akho athengwe njani?
Athengiwe nje njengoba kade kuyilokhu zeni, kade kuyi-pond. But hayi athengiwe ukuthi ngizuzile at least about 5,000 pounds.
Singathi yakwenza futhi ukuthi ucine uhlanyela futhi amanye?
Ya, kuyangenza ukuthi ngicine ngihlanyela amanye ngoba ngibone sibili ukuthi ngitholile. Ngicine siyathenga enye i-drip, i-roll ye-drip, ukuthi ngi-ready. Khathesi sengiqalisile ukuthi ngidinge u-9009 u-Styers. Sengiqalisile ukuthenga, sengithenge 3,000 plants ukuthi kumele ziyehlanyelwa. Lokulima, kade sengilimile ngilungisa i-land. I-problem nje engilayo i-drip yami kayinkwani. Wona amatamatisi u-09 yena lo kade ngifuna ukuthi ngibe le-4,000. So lokho ngicogelela nje ukuthi ngidinge enye futhi. Ngikuthi kade siyithenga nge-use, ngiyazi now. I-23 user iphakethi ye-1,000. So I have 3,000 engifuna ukuthi ngiwahlanye.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke nxa sena-ke enkomeni lapha inkomo uthe ulazo ziningi kanganani, njalo-ke ukuthi uzifuye kungabe kumenjani?
Ngile nhlanhla yokuthi nalizulu noma lingananga utshani mina ngilawo. Mina inkomo khathesi ngile-85, amathole ngile-18 amathole. Ngifelelele ngithole futhi nami esikhani nje.
Singathi okuhluphayo kuyini kunami?
Imithi yenkomo iyadura, ayiyangihlupha sebili. But utshani hhayi ngilawo. Amanzi izesa iya isiwa. Isiwa izesa okuthi nona emgodi M2 igcine idamage kanxa ezesa. But I've managed to buy one pump. Enye ipump ngihlulekile lokho engizifana lokuza. Ipump zezilinye zoyizesa ukuwa kwamagetsi lokho. Otherwise, hayi, ngibona ingani khonokho nje ngikhalala abanye.
Yes, ngathi-ke wena vele uphila ngokulima, akukho kunye.
Ngiphila ngokulima, akukho kunye.
Abantwana ubaba bangaphi kwamanje imuli yakho?
Imuli yami khathesi ngile mntwana oseCyprus oqedileyo yagraduate after three days oqedile. Ngikade ngigijima ngakho ukuthi ngibe ngithengisa nje, kade ngimtshela nje ukuthi hhayi indoda ngcono ukuye. Then ngile one omunye osenetherland oyenza i-doctor kodwa hayi lo uyazibhadalela. One omunye usetsholotsho komazwisa usesenza i-teaching then one hayi use-South onguyi-first born yakhanya ngithi kuyehlula nje uyazamazama nje labanye hayi otherwise she's not doing well. Ama-first born kwesinye isikhathi abasinda ku-first born.
Ye ubaba-ke uyasebenza?
Ubaba was a Lieutenant Colonel Pearson Mguni washiya ngo-2015.
Unkosikazi Olive Mguni ngumlimi sixoxela esenyamandlovu esabelweni seMantle North. Uhlandla lapho esihlolisisa khona okwenzakala kwele Melika namhla sixoxa ngokwenziwe ngumongameli Donald Trump izolo.
Umongameli Donald Trump ngesonto ube ngumongameli wokuqala wakwele Melika ukuthi eqe umngcele wakwele South Korea le North Korea. Ube lo mkhokheli wakwele North Korea eseqa umngcele lo kulandela ukucela kwakhe ukuthi ahlangane lo Kim Jong-un bavuselele inkulumo zokumisa ele North Korea ukuthi lingalolongi izikhali ze-nuclear. UTrump uveze ukujabula okumangalisayo ehlangana lo Kim Jong-un kulandela umhlangano awenze le nkokheli ye-G20 kwele Japan.
I just want to say that this is my honor. I didn't really expect it. We were in Japan for the G20. We came over and Kim.
Ngifisa ukuthi ngithi ngizwa ngihlonitshiwe ngalokhu. Bengingakulindelanga lokhu. Sasisemhlanganweni we-G40 kwele Japan. Ngase ngibuya lapha ngathi ngifisa ukuchayela ucingo umgcini sihlalo uKim ukuthi ngeqe umngcelelo yinto enkulu kakhulu kunengi esesikwenzile.
A great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made and this has been in particular a great friendship. So I just want to thank you. That was very quick notice and I want to thank you.
UKim Jong-un laye uthe uyajabula ngobudlelwano bakhe lo Trump.
Yesterday ku matadunun 그런 난관과 장애를 견인하는 극복하는 그런 신비로운 그런 힘으로
마이스보 본관이 베투 lokhu bekungasoze kwenzakale sokwenzakele kunenge singakwenza okungamangalisa abantu.
If it was not for our excellent relation between the two of us, it would that not have been possible to have this kind of opportunity. So I would like to use this strong relation to create more good news.
Kodwa ke kulabantu abaningi abachothoza okwenziwe nguTrump abathi kaboni ukuthi uKim Jong-un ufuna ukuthi esule izijeziso zenotho azifakelwa lilizwe leMelika. Inkulumo ezake zenziwa ngababili laba zamiswa kulandela ukuthi uKim Jong-un kazange afise ukuthi amise uhlelo lokulolonga izikhali ze-nuclear.
Kwezemidlalo iqembu lenguqu eleDemocratic Republic of Congo linqobe eleZimbabwe Warriors 4-0 ngesonto kumncintiswano walonyaka wenkezo ye-Africa Cup of Nations odlalelwe enkundleni ye-June 30 Stadium kweleGibhithe. Unozinti u-Elvis Chifubezeze udlale ukuthiya abantu abaningi bebambe owangaphansi ngoba ubelibamba eliyekela kungani uphethe amalahle. Bezinetha okumangalisayo kweleZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomqeqeshi weqembu le-Warriors kanye leziphathamandla zenhlanganiso yenguqu yeZimbabwe Football Association. Umuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo uthi kuyethusa okwenzakale eGibhithe.
Kube lokudana kakhulu ngoba abantu abaningi bebekhangelele ukubana iqembu leZimbabwe linqobe ukuze libe ngelinye lamaqembu elingaqhubekela phambili. Kulokhu abakuthi ngama-team afinisha ku-best 3 kodwa kukhanya isikho khonokho sokuza kuthi-ke bephindele ekhaya abafana beZimbabwe ngomvulo. Kutho ukuthi sokuqakathekile-ke ukubana sibuyele kulokhu abakuthi i-drawing board sibone ukuthi inkinga yethu kahle kahle ingaphi kwezomdlalo wenguqu njalo sizame ukukhuthaza abadlali bethu ukuthi baqakathekise ukumelela ilizwe kuqala kule mali.
Wonakale ngaphi lapha Hade?
Ngokubona kwami mbone ngathi bekule zinto eziningi ebezingekho kahle, ebezingahlelekanga kahle. Siyabona abadlali bethu bebekhalela imali beze bekhiphe la magama okuthi kungaswelakala njani imali kodwa kuthwalwe abalandeli kwathwalwa kanye lentathelizwe ezindaba ukubana zihambe ziye khona le eCairo. Ungabona ke sokulokukhonona okunjana kusuka ke kungabi lokuthembana, kube sokusiba nalokho abakuthi at the end of the day sebehamba nje abafana ukubana bayefufila amafisayo, abasadlali belothando belenhliziyo yonke ukubana bamelele ilizwe. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi nxa sisuka sisiya kuma-tournament lawa sisuke silungisile into ezinjengemali. Nxa singalayo imali sihle sibatshela abadlali bethu, nabadlali bethu esibaletha ku-national team bebekwazi isimo lomumo welizwe kanye lezifa.
Abantu bakhala ngonozinti.
Chiphezeze uyadlala, uzakhumbula ukubana uChiphezeze uyenze kuhle ekuchikenini, ichikenini leyi ethethe i-league title yaze yaya ku-Champions League. Lapho-ke iqembu le-South Africa iBaroka United yambona khona. Uqede nje isizini yena le esiphuma kiyo edlala khona ngale kuBaroka United. Ngumdlali odlala kakuhle, lamhlanje nje bekungayisiko silo suku lakhe. Kodwa mbona ukuthi umdlali uwonakale lamuhla ngomdlalo lo we-DRC. Izinto zivele zawonakala kugame ye-Uganda, lapho nje bekuyikuqhubekela phambili kusiya phambili. Singasola nje umdlalo owodwa, kodwa into ziwonakale kudala.
Umuzi wethu wadebe yingcedi kwezemidlalo, sixoxelaye ekobulawayo. Sibona ukuthi abantu lapha benzani kwalapha kuFacebook abasibukeleyo. Gift FM Morozobeng loBusani Bebe bathi sibukele Dube, labanye abaningi sibili. Umsunduzwa Ndlovu uthi livuka njani baba Dube, kahle kakhulu baba Ndlovu, kunjani? Uzobuya ke uBusani Bebe uthi kuyabongeka okwenziwe zinduna ezihla ezenza umhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa. Uzobuya njalo uBusani Bebe uyakhuluma ukuthi ilizwe libuswa ngabanye abantu madoda, kunzima lokhu emhlabeni. Uzobuya ke usisemhlabeni bayana uthi balambili abafana beZimbabwe ngeke banqobe xa belendlala enje. Usilitshale umculo kazinja ziyamluma nango bonapho ke kusasa salethulela okugcweleyo ngayo zinja ziyamluma. Hlalelani khonapho.
Uma uvuma ngomlomo wakho ukholwa nangenhliziyo ukuthi uJesu yiNkosi, uzakusindiswa. Amen, amen, amen.
Njengoba lithembisa kwami sizalethulela okuningi ngomculo lo kusasa. Singakehlukani ukuthi sibone ebezigokela namhlanje. Inhlanganiso yeDajamo kasesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ajiye umsebenzi. UZulu ubambe wangaphansi ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors namhla losuku lokubhubha kwaMoyi uJoshua Nkomo. Sikuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvelesemoyeni. Okay, stupid.